kuviki ephelileyo ngahamba ephalamende kwaba buhlungu kakhulu kimi ngendlela engayamukelwa ngayo sokubuza umbuzo owabuzwa ngu-Honorable uGomese weMtare ebuza ngomthetho weZimbabwe mayelana ne-political violence ebuza u-Minister of Home Affairs uKazende Kazende wathi yena ngamanga into ze-social media zeli opposition njalo uGomese wathi hayi kodwa u-Honorable Tosa nawo ukhona khona wabe lokhu ekhuluma esiya phambili enza ingani into yokudlala ehlezi phansi kuka-Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs uZiyambi ubabona sibili ukuthi benza ingani igemu khonapha mna ngizibuhlungu phakathi kwama-plus uSpeaker wangibiza wathi ngibuye phambili ngahamba wathi ngimusizi ngalokhu okwenzakalayo omunye MP wangibiza wathi wathi ngicela uzohlala phansi kwangela nangihlezi phansi kwakhe ngikhangele uKazelile Kazende loZiyambi bezikhulumela behlela singabhoda ngaya kibo lapho okuhleli khona amaminista ezansi ngathi ngifika kuye ngifuna ukuthi ngikhulume naye waqalisa ukuthi vele ungazange uyintimidata waqalisa ukunilahla izandla lenyawo nani ngathi hhayi athi mina lapha ngilande ukuzoxoxa lawo and futhi ngibuya ngokuhloni ngiyakuza ukhuluma into ze-social media ngifuna ukuthi ngikutshengise ukuthi ngiminyele isandla sami leso osibona liqamukile lapha kule plate njengoba ubona kule plate ngamcasisela ukuthi i-plate le izaphuma after 1 year kutho ukuthi kayiso-social media lesi esinye osibonayo sokudla leso anti uyabona i-plasta le ngiqamukile aso-social media nangisesibhedlela ngisize ubuhlungu kwabuso-social media wasesithi ena hhayi abanginikanga ithuba lokuthi ngiqedise wasebizwa-ke ngu-Speaker ngangithi bakhulumani wabuya bamnika ithola lokuthi akhulume waphinda njalo ewumani ngikhona phana ngisephalamende angishayiwanga ngiyedwa sachaywa sibaningi mina ngiyisithunywa sabantu ngummeli wabantu omele akhulumele abantu ephalamende so kutho ukuthi laphana ephalamende lo hulumende wangikhona asingeke sathi lo hulumende ngasiziphatha ngendlela enjalo abantu bazakhalanga ngiyacabangela nje ukuthi ukuchaya kwethu laphana sachaywa ngama-hooligans awezani sengikhangela le behavior eyamaminista angikhona kutho ukuthi babe bathumile
amapholisa athini ngokudingisisa kwawo ngalolu daba
sabika emapholiseni okwakathesi ngithola ifoni eyabivela ku-detective inspector owegwanda okuthiwa nguyo osekhangele indaba yethu kodwa angezwa okunye ngingathi even amabizo nalaba aphiwa ngabanye abathi bababonile bayabazi akula ngitho omunye wabo oseke wahanjiswa phambi kwamakhosi ngokwazi kwami
ungamqamba umuntu ongabe wakuchaya nxa umkhangele ungambona ungaba mazi
ngambona ngingaba mazi kodwa njengomuntu ongaveli khona ensiza njalo abantu ababebuyile khona ngale iningi labo kaso bantu bensiza ngokutshelwa kwami okwabulawa khona imota yami imota ezazikhona ngale zazibhalwe zanu-P F Mesh West Mesh Central Mesh njaninjani bathatha abanye 1, 2, 3 ababatshengisayo khona ukuthi umuzi we-candidate u-Augustine Gumede unga nokuthi thina singaphi.